Abadlali bezokuqembu lesizwe la Warriors bakhangelele ukuqala amalungiselelo omhlazi ngamajuma amabili lantathu esikolweni iHarare belungiselela ukuyadlala kwele Cameroon ngomnyaka ozayo. Ngemva kwalokho abaqeqeshi bakhangelele ukuba bakhethe abadlali abangamajuma amabili lantathu okuyiba baza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations nxa ilizwe leZimbabwe lingasamiswanga ukudlala lamanye amazwe ngenxa yengxabano ekhona phakathi kwenhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission kanye leZimbabwe Football Association. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwera uthi udidwa yikuba khona kwabadlali abasebekhulile lekuqembu elibizwe ngabaqeqeshi bama Warriors.
Into yathi siqale siyenze kuba kwazi ukuthi injongo yethu siya ku-AFCON ngeyani, ngeyokuwina yini AFCON kumbe ngeyokuthengisa ama-players. Siye simele sifake ama-players amancane amaningi alabo asebephezu kwabo 30 years. Angiboni ukuthi singaba sibathathelani ngenxa yokuthi abasathengiseki nxa sikhangele ukuthi singathengisa, njalo angiboni ukuthi bengasenza njalo ukuthi siwine i-Africa Cup of Nations.
Obhale indaba zemidlalo uFortune Mbele uthi yena uthokoziswa ukuba khona komgadli uPrince Dube obeselesikhathi eside engisiyo ngxenye yeqembu lesizwe.
Enye inclusion ebalulekileyo kusquad le-9 kuphenduka kukaPrince Dube after isikhathi eside elimele. Ngomunye umuntu ongadala umehluko kusquad lesinxa engaphiwa ithuba lokudlala.
Ocubungule ezemidlalo uWashington Sibanda yena uthi ule themba lokuba abadlali abakhethiweyo bazaqhuba kuhle khona le kwele Cameroon.
Ngibona ngani ngabadlali abangakwanisa ukuthi-ke bawuthwale umsebenzi esikhangelelane lawo lapho esizahlangana khona labo Senegal khona le eCameroon, ngoba ke hayi sonke sifisa ukubana ke iqembu lesizwe lidlale kuhle khona le Cameroon.
Iqembu leZimbabwe likusibanga sikagroup B ndawonye lele Senegal lele Guinea kanye lele Malawi womncintiswano we-AFCON ukhangelele ukuqala mhlaziyi-9 munomunye kunyanga kaZibandlela usiyafika emaphethelweni mhlaziyi-6 kunyanga kaNhlolanja. Kula badlali abathenjiwe abadlala phandle kwelizwe abangabizwanga kuqembu lesizwe ababalisa uMarvelous Nakamba, uBrendan Calloway kanye noMarshall Munetsi, bona abadlala chiyako lwandle kodwa abangekhoyo ngoba belimele. Kuthi uKhama Billiard odlala kule South Africa sewathatha umhlala phansi. Kusenjalo iqembu leZimbabwe livele lingalaluka lingasayanga kule Cameroon nxa inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ingasalandelanga isixwayiso esivele kunhlanganiso ye-Federation of International Football Association i-FIFA ukuba inkokheli ye-ZIFA iholwa nguFelton Kamambo ibiselwe emsebenzini kungakafiki mhlazi-3 kunyanga kaZibandlela. Inhlanganiso ye-SRC imise umsebenzi inkokheli ye-ZIFA ngenyanga kaLwezi yethesa amacala ungaqhubi ngemfanelo umsebenzi wokukhokhela umdlalo wenguqu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.